Iqembu likamasipala wedolobha lakoBulawayo leBulawayo City liphule inhliziyo zabalandeli beqembu leHighlanders ngesonto ngokunqoba abakwenze nge-1 kanya. Ekhuluma lentatheli zemidlalo ekupheleni komdlalo, umqeqeshi weqembu leBulawayo City uPhilani Ncube utshayele ihlombe abafana bakhe ngokunqoba kwabo okwakuqala selokhu kuqale imidlalo yeligi.
Vele kukhona lapho bekumele siqalele khona ukunqoba, njalo ukudlala leqembu leHighlanders kuvele kuyinkuthazo khona ngokwakho. Sisiya phambili kumele sisebenze gadalala ngoba lokhu sesimeni esingekho sihle. Kuzamele nxa sidlala singekho ekhaya sithole umklomelo loba owodwa, kodwa nxa singekhaya kumele siyithathe yonke yomthathu.
Phambilini womdlalo wangesonto iqembu leBulawayo City belinqotshwe emidlalweni emithathu laba ngujikilobhanqa kowodwa. Impumelelo yangesonto ilithiye selingujikilobhanqa nemiklomelo emine lele Highlanders, njalo lokhu sekudale ukuba abanye abalandeli beBhoso baqale ukukhonona ikakhulu ebulenjini. Loba kunjalo umqeqeshi weBhoso uMandla Mpo futhi kusasemasinyane ukuba usengahle axotshele ukwehluleka.
Sekungenzeka loba yini, kodwa mina kuningi esengihlangane lakho emdlalweni yebhola. Loba yisiphi isinqumo esingathathwa siyabe siphezu kwamandla ami njengomqeqetshi, okokuthi akula engingakwenza, kodwa ngokubona kwami kusasemasinya.
Iqembu leHighlanders lihlezi endaweni yeChumi lantathu engalaneni yemiklomelo, kusithi leBulawayo City lona lisendaweni yeChumi lanhlanu. Ngomgqibelo iqembu leBulawayo Chiefs lehluleke ukuthola yonke imiklomelo emithathu ngemva kokuba ngujikilobhanqa 0-0 lele Tenex. Umqeqeshi walo uNilton Teroso uthi kusamele balungisise okumbalwa ukuze bayenelise ukuncintisana lamanye amaqembu.
Lesi isibonelo esokuba silo msebenzi ongakanani okumele siwenze ukuze sibe kuzinga linye lamanye amaqembu ahlezi enqoba njalo ahlezi phezu kwenkalani. Kimi kutshengisa ukuba usamele sikhweza amasokisi njengoba bengivele ngisitsho kumaviki adluleyo.
Phezu kwenkalani kuhlezi iqembu leManyika Diamonds lona elibhuqele KF United nge-6-2 njalo elile miklomelo elitshumi lambili. Endaweni yesibili kule qembu leChicken Inn lona elitshayele Dynamos nge-1 kanya njalo lalo lile miklomelo elitshumi lambili. Iqembu leRentals ile lihlezi endaweni yesithathu lile miklomelo elitshumi njalo ngempela viki edluleyo litshayele Wawa nge-3 kanya. Iqembu leWawa yilo elihlezi emsileni wengalane lile miklomelo emibili. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, ngingu Joseph Njanji.